Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kustudio 7, ngolwesine mhla ka 31 Mpalakazi 2020 nguGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abangamakhulu amathathu 300 bahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belomkhuhlane weCOVID-19. Amapolisa athi akumelanga abantu babuthane emigwaqweni emadabukakusa bemelele ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekuzima lo nyaka ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
Kwaba lokunzima kwi-informal sector, kwachina abaningi sebegula imikhuhlane engaqondakaliyo.
Bayakhala abalimi enkabazwele eMatabeleland South ngezulu eliningi eselitshise amabele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile.
Umongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Phakathi kwabantu abangamakhulu amathathu 300 abafunyanwe belomkhuhlane weCOVID-19 ngokuthona kwelanga layizolo, abedlula kancane ikhulu 110 ngabemhlubulweni weMandebeleni okuqela iBulawayo ebilamachumi edlula ayisithupha 62. Sebefika inkulungwane ezedlula ezilichumi lantathu lengxenye 13,625 asebehlolwe bafunyanwa belezigciwane leli. Abasinde umkhuhlane lo sebezinkulungwane ezedlula ezilijumelanye 11,154 usubulele abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 360. Kuzwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamathumi edlula ayisithupha 64,760. Amapolisa athi abantu akumelanga bephume ezindlini besenzela ukuyamelela usuku lwakuqala lomnyaka ka-2021. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi bazabopha abazangena emigwaqweni bethakazelela umnyaka omutsha. Uthi kwesatshwa ukuthi abantu bazathelelana umkhuhlane weCOVID-19 bengahlangana bebanengi emigwaqweni. Ingcwethi kwezombusazwe zithi umnyaka ka-2020 ubulokufuthelana lokudoniselana kwezombusazwe kweZimbabwe. I-ZANU-PF ithi ukudoniselana kubadlaleli kubangelwe ngamazwe athuthukileyo afana leMelika afakela abanye babo izijeziso zenotho, kuthi aoMDC athi iZANU-PF yiyo ebaxabanisayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnyaka ka-2020 ubone ibandla le-MDC Alliance liphiwa isinqumo lidalele Supreme Court sokuba umongameli walo uMnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngokusemthethweni, labeka ukuba kumele abuyele emhlanganweni wokukhethwa kakutsha owe-Extraordinary Congress phansi kwebandla le-MDCT. Chamisa wakwala lokhu esithi ukhetho luka-2018 lwaveza ukuba nguye ulabalandeli abaningi ngemva kokuthola amavoti edlula izigidi ezimbili i-2 million kulalawo atholwa uNkosazana Thokozani Khuphe, yena owathola aphansi kwengxenye yesigidi. Kodwa uMakhuphe wahle wasebenzisa isinqumo se-High Court sona esamnikeza ilungelo lokuba umkhokheli webandla leli ukuxotsha amalunga edayela ephalamende awebandla le-MDC Alliance, wazibeka ukuba umkhokheli wamalunga ebandla eliphikisayo kulelo dale. UMakhuphe ne-MDCT bathatha njalo imali eyayimele iphiwe ibandla le-MDC Alliance phansi kohlelo lwe-Political Finances Act esika izigidi ezizikhomza zamadola kuleli i-7 million RTGS. Wahlethunela njalo i-MDC Alliance isigodlo esemorgan Tswangirai House. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa uchasise kabanzi ngokwehlela ibandla lakhe lonyaka.
Into eyasihluphayo njengephathi yi-judgment eyavela ku-Supreme Court eyathi uMakhuphe nguye umnikazi we MDCT njalo ebe umnikazi we MDC Alliance.
Owakhethwa phansi kwe MDCT ukuba angene edayile eParliamente ngemva kokukhishwa kwamanye amalunga awe MDC Alliance, uNkosazana Sipho Ndlovu Mokoni upha umbono wakhe.
Kufanele ube umuntu okwaziyo ukuthi ulandele edalele eParliamente, ukwanise ukuyekhulumela iprovinsi yakho. Engikukhangeleleyo ukuthi ngalesi sesingenile edalele eParliamente, impilo zabantu ziguquke.
Ibandla leZANU-PF lalo libe nokudlephana okuthize ngemva kokuba abatsha bebandla leli ababalisa uGodfrey Tsenenkamu loLouis Mathuthu bexoshe ebandleni leli ngemva kokukhipha amabizo eziphathamandla eziphatheke kunkohlakalo. Uhlelo lwale bandla lokwakha kutsha ingatsha District Coordination Committee lube lokufuthelana lokulwisana okunzima phakathi kwalabo akakade bedinga ukuvotelwa. Inimithi ezicubulunga ezombusazwe zithi lokhu kubangele ukungezwani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, yena obikwa laye efuna intambo zombuso. UChiwenga uyakwala lokhu esithi usekela uMnangagwa kodwa abaziyo bathi umumo kawumanga kuhle phakathi kwababili laba. Isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandula ukuthi kulokudonselana ebandleni lakhe.
Yitha ukhathalekile ukuthi kungene ubani. Thina esikufunayo yikuthi ama sanctions asuswe. Izwe kazilonke leAfrika leSadic bebephatheka sibili ekuthini awalifte lawo ma sanctions obizidera seyasibulalela imisebenzi eZimbabwe. Ama investors akuyi ngendaba zokuthi imali zabo ziyabe zivotshiwe khona ngale kwele Melika, betshela ukuthi bengabi lobudlelwano leZimbabwe.
Incitshiko zombusazwe umnumzana Nixon Nikatsino uthi kuza kuba nzima kakhulu ukuba eZimbabwe libe nombuso ofunwa nguZulu iDemocracy, esipha umzekeliso wengxabangxoza yempela viki lapho iMDCT ikhetha inkokheli.
So kule nkinga kuma big major political parties lapha, njengoba libona ukuthi vele konke kuZANU-PF leMDC yankona izinto azihambe kahle, ngesonto sabona ibandla leMDCT behluphana ngendaba ye-extraordinary congress. So sibona vele ukuthi into yokuthi kube ne-democracy lapha eZimbabwe kuzahlupha kakhulu.
Noma nje amabandla wonke engavumi ukuba ukhona okumele kulungisiswe phakathi kwawo ukuze labo laba abalembono ehlukeneyo benelise ukusebenza ndawonye. Incitshi ezigcubulunga ezombusazwe zithi kusasekuningi okumele amabandla wonke ezombusazwe akulungisise ukuze amukele ukukhokhelwa ngabantu abalembono ehlukeneyo. Loba njalo iMDC Alliance besola isinqumo esethulwa ngumthethwandaba weSupreme Court. Incitshi ezombusazwe zithi umonakalo okuxegisana abantu wavela wadalwa ngumunye owaba ngumkhokhela wokuqala iMDC ibunjwa umnumzana Morgan Tsvangirai, owashiya ekhethe abanye abasekeli ababili phezu kwamakhuphe owayevele khona zisithi kwakungadingeki lokhu. Ngimele isitu 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bathi behlulekile ukuziphandela kukudla lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Unkosikazi Gwangwara omunye wabakhokhela inhlanganiso yabathenga bethengisa impahla eyeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bekulukhuni lonyaka.
Imali esasithengise singakangeni ku-COVID-19 yonke sayidla sayiqeda, sasala sesingelalutho. Kwaba lokunzima informal sector, kwagcina abaningi sebegula.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lydia Maphosa okunhlanganiso le ePlumtree.
Laba kade bephila ngokuthengisa impahla bebewoda phande kwelizwe asaphumeki. Abamaflea market labo bebewoda phande kwamazwe kakuphumeki. Kunjenze khathesi lanxa amabhodi evuliwe, ukuze umuntu aphume kumele aqala ethestwa i-COVID-19. Okufunakala imali okuzingangabo $60. Umuntu evele ehlezi endlini imali enjalo kayitholakali.
Uthi abantu bathwele nzima eZimbabwe.
Abantu bathwele nzima, sokudliwa kanye nxa uthe waba nemhlani fayekuthi uthole kudla kanye ngelanga. Lesi simo asazi ukuthi sizaphela kutheni.
Osechiya isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Charity Mandishona uthi kunengi abakwenzele amalunga abo ukwenzela ukuthi baphile ngcono ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19.
Because of COVID-19, people were sort of fragmented. So we've come up with a movement building program.
Abantu sebesebenza besabalele indawo yonke ngemva kokuqhamuka kwalomkhuhlane we-COVID-19. Kungalesi sizathu ke sesisungule uhlelo lokumanyanisa amalunga ethu ukuthi bazi ukuthi bangasebenzisana njani kuzabelo abakizo.
Communities. citing a cause where they can all run behind one.
Umphathintambo kahulumende obona ngezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube wadinga izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola 600 million Zimbabwean dollars yokunceda abathenga bethengisa impahla labaswelayo, kodwa imali le kayenelanga ngoba abantu abanengi bathi kabayitholanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Ukuna kakhulu kwezulu enkabazwe leMatoran South sokubulele izilimo eziningi okuzakwenza ukuthi abantu babhekane lendlala enkulu ngomnyaka ka-2021. Bathi bekunzima ukuphila lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. U-Ezra Chisosbanda usethulela lolu daba.
Izulu line okumangalisayo kusukela ngolwezi. Lokho kwenze ukuthi amabele athe emasimini endaweni eziningi ezabelweni lezi. Unkosazana Lavender Ncube owemdubi owad elowagweru ucela uhulumende ukuthi angenele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile ukuthi angasiphathisa ngokudla. Labagogekileyo bethu alubana kade ngabancedisa ngokokuhambisa besezokhangelela labantwana bethu.
Umnumzana Peggy Chuma wesigabeni sentabamhlophe enkabazwe yena ukhala ngomkhuhlane we-COVID-19 owavalela abantwana ukuthi bangayi esikolo.
Unyaka lo ka-2020 ubunzima bakithi, izifuyo bezingela kudla amanzi, abantwana besikolo satshayisana nomkhuhlane we-corona lo, abantwana bengasayi sebejayele ukuyadinga izimali emagangeni engasavumi ukubuyela esikolo.
Esabaleni seMatoran South esigabeni sefumu kwe ekhezi imgwaqo idilizwe lizulu, okudla sokudula njalo imali ayikho ebantwini. Abamavikili bafuna imali yangaphandle kwelizwe. Unkosazana Agnes Bebe uyakhala.
Ziyadula, sicela uhulumende ayehlise izinto ngebhondi ngoba ibhondi lakhe livele alisebenzi.
Umnumzana Ndandatho Mageza yena-ke uyinyanga elaphayo.
Lonyaka ngisebenze kancane ngoba since 25 March azange ngisebenze lutho. Bengila imisebenzi yami e-DRC Congo, azange ngikwanise ukuyasebenza.
Ukhansila Witi Moyo e-Ward 18 Amatopo uthi abantu bathwele nzima lencingo zamafoni azisebenzi, abantwana bafundanga lonyaka njalo abakhoni lokuzifundela ku-internet.
Kelele ukuthi indaba ye-network lapho kwaphekwa khona kule minyaka eyadlulayo kakulandelelwe, then i-net kufakwa ama-booster kube le-network eningi. Then kubantwana besikolo labasi abangafundanga kuhle besicabanga ukuthi laba batholakala belezisu bebancane babuyiselwe esikolo, kube ngumlando wabazali ukuthi bazayenza njani ngabantwana. Njalo laba abangapasanga ku-form 4 kumbe ku-grade 7 besicabangela ukuthi ngabe bayaphindisa uhulumende abe lo mlando ukuthi ngoba kasobantu abayenza ukuthi abantwana bangafundi, abantwana babhale kutsha bapase kuhle kwenzela ukuthi baconcede kwezinye izifundo.
Izulu linile okuzwayo endaweni eziningi zelizwe, okuyinto ejabulisayo abantu abaningi ngoba amanzi azatholakala lula kuzifuyo, kodwa kulomonakalo omkhulu emgwaqweni lemasimini. Umkhuhlane we-COVID-19 bathi bayawesaba kodwa bawazi ukuthi unjani ngoba kungena amaklinika lezibhedlela abangahlolwa khona. Imele Studio 7 ikamana ngu-Ezra Chisosbanda.
Labanye abakubandla lama-Republicans abakudale le-Senate lele House of Representatives abathi bazophikisa impumela yokhetho lukamongameli unqobe uMnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Umongameli Donald Trump ukhala ngokuthi waxilwa kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo, loba nje kungelapho ufakazi obuveza ukuthi uBiden labanye bakhe baphikaphika impumela yokhetho lolu. Incwethi kwezombusazwe zithi akusoze kuphumelele okwenziwa libandla lama-Republicans elifuna kuguqulwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Michigan le-Wisconsin okwanqoba uBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump olama-electoral votes angamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Kulabanye abantu abathi okwenziwa nguTrump kuzaveza isimo sezombusazwe kule Melika. UMnumzana Mpumelelo Mafu ohlala eLubane uyakunqoba okwenziwa nguTrump.
hayi sikhangela indaba kaba Trump ngendlela oyenza ngakhona. Hayi indaba leyo ngiyibona kwami ngombono wami, mina indaba leyo imnandi leyo. Ubaba Trump kaqhubeke esenza njalo ngoba siyayazi ukuthi ilizwe lase-America ilizwe le-democracy. Yikho sifuna ukufunda khonapha e-Africa ukuthi ilizwe le-democracy elibuswa ngodlame upresident wangkhona waliwa ngokukhithwa njani esikhundleni. Siyibukele siyilandelela kakuhle indaba. Mina ngombono wami ngithi ngabe uyala yonke esenza njalo impumela izaphuma mhla ka 20.
Kodwa umnumzana Ndaba Ezinhle Khude uthi uTrump sokumele asuke esikhundleni.
Asikaze sibona belungu besenza lokho okwenziwa nguTrump. Sikwazi lokho kuvame ukwenzakala emazweni aseAfrica lapho kulamaphathi ahlezi ngenkani edliwa esalela like iZANU-PF. Into eyenziwa nguTrump iyisimanga kakhulu phakathi komhlaba ukuthi wayeyangisa ilizwe leMelika. UTrump kazihlalele phansi ngokudliwe.
Abanye abantu sebelungiselela umbuso kaBiden. Umnumzana Reason Wadenga ohlala eGungwe esabelweni seMatlan South ukhangelele ukuthi uBiden uzanceda ilizwe leZimbabwe ngokutshiyeneyo.
Sithanda ukubonga simhalalisela uJoe Biden yena othe wakhethwa njengomongameli omutsha welizwe laseAmerica. Sithi iAmerica yilizwe elithe laphatheka kakhulu ekuthini linceda abantu beZimbabwe ngokudla. Kukati ke imali leyana ke abayinceda kakhulu ngokudla aluba ngingaguqula basakhele amadamu emaphandleni kwakhe amadamu amakhulu anjengabo Thuli Manyange le eseGwanda South bangenele labo baspeed up sibili yakhiwe iphelele ukuze ke kutholakale ke amanzi okwenza irrigation isizwe siphile sizenzela ngoba abantu beZimbabwe amandla balawo okusebenzela.
UTrump usecele abalandeli bakhe ukuthi bathi gwaqa eWashington DC mhla ka 6 Zibandlela ngesikhathi idale leSenate le House of Representatives edlulisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Namhla uhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngokwenzakale lo nyaka nokufiswa ngabantu ngomnyaka ka-2021. Le-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizophuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wathi sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele sebeyizigidi ezedlula kancane amathumi ayisishiyangalombili 82 million ababanjwe ligciwane le-COVID-19 eselibulele phose izigidi ezimbili 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba le nani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Sebefika phose izigidi ezingamathumi amabili 19.3 million abatholakale belomkhuhlane lo yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 342,414. Amapholisa asebophe umnumzana Bobi Wine oncintisa kukhetho lukamongameli kwele Uganda. Ukubotshwa kwakhe ngokwesithathu kulandela ukuqala kwakhe ukukhankasela ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla le-MDCT elisanda ukukhetha umnumzana Douglas Monzora ukuthi abe umkhokheli walo emhlanganweni we-Extraordinary Congress ekuqhutshelwe eHarare ngesonto edluleyo lithi lilokhu lisamelele uNkosazana Dokozani Kube ukuthi emukele ukuba ngumsekeli kamongameli.
Umhlangano lo ubikwa wawulodlakela ikakhulu lwaluqondiswe kunkosazana Khuphe owayehola i-MDCT ngaphambilini kwalolu khetho, yena othi kwakulokuqilibezela njalo ogcizelele ukuthi usexotshe umnumzana Monzora kuleli bandla. Kambe kuzawela ngaphi induku loxakuxaku? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Witness Dube osanda kukhethwa ukuba yisikhulumeli se-MDCT endawonye lo mnumzana Bernard Bhekilezwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena oqala ngokusola athi ludlakela le nketa bejabi iyayisemhlanganweni lo.
I think as a policy, you should look at the concern and grow a cool. The element of violence, when and when. That can see. Ingoti engukalachane phela mawa kuyibona ngelisho lenganekwane zesibewele ukuthi ebukalachaneni bakhe angabi ezenzela yena njengoba sisisi ma ukhangela ipolitics ezimbabwe ugcinela abantu bagcina bezenzela bona njengoba nje uchamisa sambona mayentshontshela abantu wayesezenzela yena. So uTatcha siyazibuza-ke ukuthi ulokhe ngubana futhi umbusi yini ofuna ukusebenzisa i-tribalism eZimbabwe ukuthi athole amandla.
Kuyezwakala ingqobe yisikuwe mnumzana Dube.
Hayi, ubaba uNdlovu uyamuzwa njalo akutshoyo kabe kuthiwa hayi liyabe lingavikwa uzame kumbe ukuhlukuluzwa ngabomama lokuhlukuluzwa langobangobani ehlukuluzelwa umbono wakhe ayisiyonto esiyikhuthazayo njengebandla le-Movement for Democratic Change. Babe bonke ndlunye ubaba uDouglas Monzora lomama uThokozani Khuphe bethwaliswa amagabha avuzayo bephuma lezimpilo zabo kanzima endlini eyayifuna ukutshiswa kwalamula nje uNkulunkulu ngoba izulu lalinile utshala umanzi. Ngakho-ke ubaba uDouglas Monzora ngaphezu kwalokho siyamazi ukuthi ligqwetha elivele laphila impilo yalo lonke lilwela ulungelo labantu uyalisha liphindekela mihla le misha ukubana hayi lapha siyabe singalwi, siyabe sincintisana njengabangani. Masiqeda lapho uyabe ukubeka njengokuthi ngeze sibaya sinye zingagqubulana zigqubulana, kodwa-ke masiqeda lapho ziyakhothana ziyakhokhelana emanzini, ziyakhokhelana emadlelweni, ziyabuya zonke ekhaya zivikelana ngayo yonke indlela. Kudazela njalo ubaba uMonzora usekhiphe iqula elilokho lisahlolisisa. Ngingathanda ukuthi abalaleli labalandeli bebandla le-MDC babe lesineke kancane ngoba indaba leyi ayenzakalanga lapho kwakuvotelwa khona. Yayenzakala umama uKhuphe esephumile engaphandle kwalapho kwakuvotelwa khona okwakungiyela esingathi i-security party okwakungiyela labo ayabehlose ukuvimba udlame. Ngakho yikho lalo laseso sigayo kumbe lalowo muntu wakwanisa ukubana kwenze lokho ngoba kuleyo ndawo kwakuyisikhathi i-security yonke yayisingene phakathi lapho kokuvotwa khona ukubana izame ukulungisisa ukuthi kungabi lokuphanjaniswa kokhetho. So kwasokusele kungela security eningi ngaphandle. Ubukhokheli beZimbabwe bufuna abantu babambisane ngenhlanga ukwenzela ukuthi kungabi kuvulele njalo into ezinjengokungazwisisani okwaletha umbhuqazwe owabuya ngomva kokuzibusa kwelizwe leZimbabwe. Yena iCongress ibe ngcono kakhulu kulazo zonke iCongress esike saba lazo ngaphandle nje kwasona lesi siga esisodwa kothi obe kuvotwa kuze kuye kusa obe kuvotwa kuluyiwe sibili isikhathi.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ndlovu.
Okuze kwenzakale-ke manje ukuthi sibone ukuthi line libasa elingene manje-ke boDube lizayenzani ukutha because ukangalileyo and I think ngiwaqambile ama-problems akhona yiyo le violence, yiyo le tribalism, yiyo le ukhangalela abantu abangomama phansi ku-leadership positions eZimbabwe. I-ANC party iza kusolva njani esikubona kakhulu epolitiksini yeZimbabwe kwezembangazo weZimbabwe kuthiwa ngesilungu yipolitiki ubugalatshane bona bekade mbutho okwaDouglas ngokumazi kwamanye imbala yimbekile njengepolitician. So ukuthi for example uthole umuntu omncane njengochamisa okwazi ukuthi umgabo wabulala abantu nangosesiyakusekijima siyakusebenza naye esenze kathi u-20 40
ngamafitshane mnumzana Dube.
Ekudluleni kukababa upresident uMorgan Tsvangira abantwana be-MDC bahlakazeka ngendaba yokuthi kwasuka kwaba lokulwisana esikhundleni okungasakwanisanga ukubana kubanjwe ngendlela. So kuba uDouglas Monzora ukhangele ukuthi aqhubeke ezinyathelweni zikababa uTsvangirayo owayezama owaze wadlula emhlabeni ezama ngamandla wonke ukuthi abuthanise abantwana be-MDC ukuthi nga bangayishukani nqa besiya ekhethweni yebo yikho esiyakhona sizabona nje kusiya phambili belokhu bebuya abantwana be-MTC ngoba ulalo uhlelo lokubana bafinyelele
ye ngezinye indlela aliboni Nkosazana Thokozani Khuphe kumbe abanye besola lokhu okwenzakeleyo besiya emthethwandaba
angikuboni kuyinto engayenzakala leyo singahamba ngendlela ubaba uKhaliphani Phugeni ayethule ngayo umhlangano akade bebelawo yebo kade bethe i-National Council kodwa okuphawulele nje ubaba uPhugeni ukuthi esephiwe lo izompumela akade zikulowo mhlangano uzitshintshile yena njengomkhokheli wazama ukuthi aqandise lapho kade zitshisa khona kakhulu kade zingaletha umlilo ephathini okhona ngoba kasizwa omunye umuntu ngomba kwaba uKhaliphani Phugeni ekusola ukuthi utshintshile lezo zinqumo kayilume ikhafule kasidedisene ulaka sibuyizane sibuthane siqhubeke ngomsebenzi akade siwenza amazwi ami okugcina nje sicela ukuthi uba uthandrake limshiye emuva lenza into entsha ngoba wasebenza 20 years wehluke kuwini umba angazi ukuthi wayelokhu efaka phambili yikho-ke lokho emfisa nje ukuthi ngathola ithuba ngikusho kini ukuthi kele ake nenza into entsha ngishiye alale ngokuthula uba uthandrake engcwabeni lakhe amanye ama-policies akhe afeyila kakhulu so angazi why lokhu lifuna ukumdonsa limkhiphe engcwabeni limletha khonapho ukuthi azofambanisa futhi amafutha akhe ayenze saphile ngiyagcolisa
amabuza okaba undlovu ngoba sesingayidonsa futhi
leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingxoxo ecubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MTCT bebexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 asenelisanga ukuxoxa lo Nkosazana Khuphe ngodaba lolu. Iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders Football Club libonge umlandeli walo owaphathisa kakhulu ukwesula isikwelede esibhekane lalo uNodumo Nyati. Intuthuko yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Ekhuluma emkhosini wokubonga umsebenzi awenzileyo oqhutshwe ngemvula ekuseni ofisini yeqembu le-Highlanders uNodumo Nyati uthe ukusebenzisana kuhle lenkokheli yeqembu le-Highlanders yikho okwenze ukuba umsebenzi wokwesula isikwelede ufezeke.
Ngithanda ukubonga kakhulu lokhu ikhefu nyenzele khona engingakusho mina ukuthi ongasikho kwenza kwami kodwa kwi-unit ebekhona between i-executive because isikhathi esiningi ukuthi wenza umsebenzi wenje kufuna ukuthi i-executive kuvumele because uyakusebenzisa igama le-Highlanders ma ukuthi ngithe ngisenza lokhu imali yaqasha at the end of the day awusona Odumo ukuthiwa udla imali it will be the name of the-Highlanders eyabe ikubhekise so ngithanda ukubona i-executive for ukumvumela ukuthi ngikhona ukwenza i-dedication.
Iqembu le-Highlanders bese lihlale okwesikhathi eside kuthiwa lesikweledi esifika phose isigidi samadola njalo lonyaka liphinde lalahlekelwa lusekelo lwabe-Net1. Umgcini sihlalo weqembu leli uKenneth Mhlophe uthi lokhu kwenze libhekane lobunzima obukhulu kodwa baningi abaliphathisileyo lapho likhalaza ebantwini.
Senelisile ukuba isikepe singacwili njalo sibonga usekelo esiluthole luvela kulabo esisebenzisana labo abamabhizimusi amalunga kanye labalandeli beqembu abasukumela phezulu baphathisa lapho besizwa ngodubo esibhekane lalo.
Unyathi ukhuthaze amanye amalunga eqembu ukuba labo balakho ukuphathisa iqembu besebenzisana lenkokheli yeqembu.
Whatever initiative ebuyayo ilungile ukuthi incede le-Highlanders Sport Club. Okuqakathekileyo ukuthi kube ne-clear goal ebekwayo and then kube nendlela etshengisa ukuthi imali esezidliwe. That's what's important. As long as i-Highlanders Sport Club ibenefitha niyabonga kakhulu and I'm so grateful for this honor niyabonga kakhulu. It's for everyone who played a part to good experience. Thank you so much.
Unyathi ngumkhokheli wenhlanganiso yamalunga eqembu le-Highlanders ahlala elizweni lase-South Africa. Bona asebenzisane labo ukuba bakhuthaze abalandeli beqembu leli abasabalale umhlaba wonke ukuba baphosele ndawonye imali zokwesula isikweledi seqembu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singabehlukane sihlobo wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namuhla. Amapolisa athi akumelanga abantu babuthane emigoqweni emadabukakosa bemelele ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekunzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Bayakhala abalimi enkabazwe le-Matabeleland South nezulu eliningi eselitshise amabele. Umongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumelelo yokhetho lukamongameli. Siphume lapha ukuhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lesango ngifudube ngisithi libe lomnyaka omutsha olenjabulo lentuthuko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.